sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilishumi lantathu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo uvela ku-chief executive officer walumsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuye ukubala, babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Uhulumende sencome umsakazo we-Studio 7 esithi yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo. Wethu le amazwi la ngelanga lokuthakazelela umsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day namuhla.
Xa sikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi izinto azikami kuhle kwele Zimbabwe.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethesa iziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokukhulumisana labeZimbabwe asebehlala emazweni ukuze baphathise ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende we-ZANU-PF evame ukubiza umsakazo we-Studio 7 ngamagama amabi esithi usebenza ngokungekho emthethweni, namuhla uze wavuma ukuba i-Studio 7 yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo, njalo otholisa abantu abanengi inkundla yokukhulumisana kanye lokwamukelana laloba belembono ehlukeneyo. Uhulumende wethule amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga le-World Radio Day, lapho azise khona ukubana uzinikele ukuthukulula amagagasi ukuze uvumele ukusebenza kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations. Kubika uMavis Gama.
Abeqembu leZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras Theatre, belibazisa uZulu ngesikhathi abeZimbabwe bemanyana labemhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo yamawayilesi ole-World Radio Day ngaphansi kwendikimba ethi ukukhuthaza ukukhulumisana, ukwemukelana kanye lokuthula eZimbabwe, promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. Oze emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kanye lezemisakazo unkosikazi Monica Mtswangwa, unobhala ogatsha lolu umnumzana Nick Mangwana, uncome imisebenzi ye-Studio 7 ngemva kwesinye sezehlakalo esaba khona lapho athukwa khona ephatheke kungxoxo endawonye lomculi olodumo uThomas Mafumo. UMangwana uthi kungalesi sizathu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engasawasebenzisi lawo magama amabi abesetshenziswa ukuchaza lomsakazo esikhathini sangemuva ngesikhathi kubusa umnumzana Robert Mugabe.
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
Ngathola ucingo luvela ku-chief executive officer walumsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, abaqoqe umkhosi owenzelwe eHarare Polytechnic College bemanyene lohulumende, bathi indikimba ephezu kokukhulumisana, ukwamukelana kanye lokuthula yiyo njalo elandelwa umhlaba wonke emkhosini walamhla. Oze emele umqondisi omela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Afrika ku-UNESCO, uMnumzana Ezekiel Dlamini, yena obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo, ulandisa ngokwenze bakhethe lindikimba.
Amazwe abhekane nama challenges e-peace. Peace ilikhuni ukuthi itholakale. Yiyo lento ethi UNESCO asesibone ukuthi i-radio yona ingakontributa njani. Yini engakuletha kubantu beZimbabwe nomhlaba wonke ukuthi bangaku-improve njani nge-role ye-radio towards i-peace, towards tolerance, towards dialogue.
UDlamini uthi balijabulele kakhulu inyathelo likahulumende osetshengisa ukuba usefuna ukuthukulula amagagasi avumele imisakazo yezabelo ukusebenza kuleli. Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yeZakras, uMnumzana Kudzai Kwangwari uthi lanxa uncomeka umbiko kahulumende phezu kokusungulwa kwama-wireless ezabelo, bazoyicela isivuthiwe.
Sokulesigadi uhulumende ekhuluma ukuthi sizanikeza ama license, sizakhulula amagagasi, kodwa kungela into ehamba. Kumele sibone into ehamba yepractical, sibili ukuthi kuhamba njani.
Umqondisi emsakazweni osakaza usebulenjini we-Voice of the People, VOP, uMnumzana John Masuku, uthi liyemukeleka lelinyathelo eselithathwa nguhulumende ukusungula ama-wireless ezabelo.
Uhulumende sithanda ukumbonga nje ngokutshengisa ukuthi ulesifiso sokuthi izinto ziguquke. Ukutsho njalo nje kuphela siyakubonga, kanye lokuthi imisakazo enjengabo Studio 7 labo Voice of the People leminye njalo ngesiyomsakazo engaqondanga useyemukela njengemisakazo eqakathekileyo. Konke lokhu siyakwemukela. Ebese sisemukela njalo ukuthi imithetho yonke le ezaguqulwa kayiguqule okuseqinisweni.
Abeze emkhosini walamhlanje abavele enhlangothini ezijiyeneyo zempilo bavumele nokuthi imisakazo yama-wireless ingasetshenziswa ngendlela elakho ukuphathisa kwezokuthuthukiswa kwezigaba ukwenza kube lokuthula lokwenza abantu bemukelane kungakhathalekile ukuba behlukana ngemibono. Abeqembu lezomculo lezifundi zeHarare Polytechnic kanye lelenhlanganiso yezemidlalo phansi kweZakras yiwo alibazise uzulu emkhosini wanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethe sayizi iphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Maningi amalunga e-ZANU-PF ayekuluhlu lwezijeziso ze-EU, kodwa lumanyano wesula amabizo amaningi kulolu luhlu kwasala uMnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. LeBritane elililunga le-European Union lazise ngeviki edluleyo ukuthi lifuna izijeziso lezi ziqhubeke zikhona kulandela ukubulawa kwabantu libutho. Lithe njalo lifuna kujeziswe amanye amalunga kahulumende angekho kuluhlu lwezijeziso okwamanje phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Lanxa abeZANU-PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe, abalwela amalungelo oluntu bathi kababoni i-EU izesula ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka esephula amalungelo njalo ehlukuluza abantu. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ye, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ibelokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi bebuyisela umkhono memuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto ezifanazene zokuthengisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqhakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezana ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacina benanzelela ukuthi wonke umuntu welungelo njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawa amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zeZANU-PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibona ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isiyekise ukungaqakathekisi amalungelo abantu njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe. Njalo akukho okukodwa okuthiwa iZANU-PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangudlwangu ebantwini.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela iZANU-PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
Nxa engelamsebenzi bangabe behluphekelane ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcikeni ukuthi mhlawumbe i-UK kufanele ikhangelisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efana lalesiyibonileyo. Ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla leZANU-PF ekubulaweni kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Lanxa umnotho uqhubeka usiya nganxele njalo uZulu ekhala ngokuswela imali, inengi lalabo abathandanayo liphakathi kokudinga izipho zokuveza uthando kusasa njengoba kulilanga lezithandani ele-Valentine's Day. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abantu abaningi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele-Valentine's Day, lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazothenga ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu. Nga onke amalanga iValentine ngoba ibhizinesi iyahamba sibili kakhulu. sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamuhla usasa sabe sikhona njalo wozani lizothenga lizithandazweni izipho sure intengo zethu ziphansi kusukela ku 5 bond yathola irose la uhambiye ukuphi isithandwa sakho utshengisele uthando lawo bobaba sukumani lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya lamhla besibona kungomama abane ngade bezothenga lana bobaba siyalikhuthaza uyani lizothengela izithandazweni
Usenzo Ndebele omunye wamajaha akade ethenga izipho uthi yena sesithengele isithanda sakhe isipho selinde ilanga la kusasa ukuthi lifike kuphela
I Valentine yakathesi hayi ngani ilokunzimanyana mbijana but labo next time mele besithengele amankazana sesidini ngokubathengela Ya lamo wami ngimthengele ngikhona la kumelele ukuthi isuku lakusasa lifike.
Usipho moyo omunye olithakazelelayo ilanga le-Valentine uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lami benhle ezindingiselele i-Valentine kodwa this time haya. Ah this time vela ngiqala. Ngoba phela uyalungisa iValentine uhamba yothenga izinto enhle azuvela uyaphela uyabo expect ukuthi la uza ukuthola la okuhle. Bese uthola umthe uyethwela ama chocolate into ezazihlafuna ziphela noma uthathi. Kumbe no teddy bear abancuncuncu. Hayi ah so mina vele into enza this time ngiyathenga iValentine soze ngiyekele phela anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa nami sayibeka mbijana. Mbone lami ukuthi kathi mina ngiphathelwenda. So nxa ngabona kungela lutho hayi ngiyaxolisa nizayibeke yami present lizafika ilanga le birthday nizamnika umuntu kumele kulingane phela kufanane how anti uthando liyanikwa nomunye layo yamukela omunye layo uyanika
unkosazana Zandile Chuma uthi yena kalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke
mina lapho ngicela ukukomenta ngeValentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa aso langa ile right ukuthi kuthengilanga lothando cause umuntu wakho nxa ivele ukuthanda ukuthanda izinsuku zonke awula ukuthi leli langa li one specifically ine year ukuthi uthange neValentine leli langa vele ilanga lefake ngelokuvalana kodwa yiValentine
ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi iValentine's Day lokho lithakazelelwa nguZulu Lokhu kubonakala namhla lapho abantu abaningi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakala bebaningi bedinga okuchiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia ubikwa esithi uza kupha amankampani akwamanye amazwe athengisa amafutha ezimota amalayisensi ukuze aqale ukusebenzela kulelo lizwe lonyaka. Kodwa abamabandla ezombusazwe baya kuphikisa lokhu. Umhlangano wamazwe aseMiddle East oqoqwe iMelika lePoland uqalile namuhla. IMelika iqoqela umhlangano ngenjongo yokukhuluma ngodaba lweIran kodwa kucine kungeniswa udaba lwempi phakathi kweIsrael lePalestine kanye leIslamic State kweleSyria lakweleYemen. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokusungula inkulumo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuze ziphathise ekuvuseleleni umnotho welizwe. Ihlanganiso ezimbalwa ezisebenzelana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zibikwa zicelwe ukuthi zimanyane phansi kwenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza e-International Organization of Migration ukuze lezi nkulumo ziphumelele. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Zimbabwean Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina esikutshoyo lesakutshoyo mhlaka 11 November 2017 yokuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasemzini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ephalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabo semabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisani thina lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abize abantu abangenele ukhetho lobu mongameli ukuthi bezothola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown eyayibizwe izisebenzi ngaphansi kwegatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So-ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani, abasebenzi kungela muntu abameleyo. So-ke thina sithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungakhiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe asithi njenge-South Africa bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni le-South Africa. Intatheli zithi zona abantu bayafika ku-3 million kodwa basilazi isiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abanama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe. Bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona lama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo ekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho kumele aqale azibuze ukuthi kambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, lanxa sikhangele kweze-agriculture, lesikhangelele futhi la ku-manufacturing industries.
Sokuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lona?
Awungeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabala mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo ma-tax. Kumele uhulumeni aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumeni, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho songaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe-ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe.
UMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele nhlanganiso yezisebenza kwele South Africa ECOSATU ekutshengiseleni. Zisola ukugunyulwa kwabantu emsebenzini okubangelwa isimo somnotho esilokhu sisiba sibi kulelo lizwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Inkulungwane lezinkulungwane zesebenzi kwele South Africa zikhalela umsebenzi zangena emgwaqweni zitshengisela ilizwe lonke besithi bafuna uhulumende amise ukugunyulwa kwabantu imisebenzi okukhanya kusenzakala emankampanini azimeleyo lakahulumende. Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party ngomunye obekulokhu kutshengisela uMnumzana Ngqabuthe Mabena.
Thina silapha in solidarity with abasebenzi beSouth Africa kanti futhi silapha siloku sigqugquzela ngokwenzakala eZimbabwe lapha abasebenzi beZimbabwe abahlaselwa khona nguhulumende kaEmmerson Mnangagwa. Yikho sithi thina umzabalazo wabasebenzi lapha eSouth Africa abawenza namhlanje lo mzabalazo wabasebenzi beZimbabwe kawohlukananga uyafanana.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yesebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Association uMnumzana Buthelezi Nyati uthi inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi zeZimbabwe ezikwele South Africa lazo ziyathinteka kakhulu nxa umnotho usiwa. Uthi njalo labo bakhala ngokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi ezibuya phandle kwelizwe agoqela ukusetshenziswa amahola amade kakhulu beholiswa imali ephansi ukuxotshwa mahlana emsebenzini lokunye.
Siyabonga ukuthi iCOSATU namhlanje ithe ime ndawonye nama-workers eZimbabwe. ICOSATU lapha thina siyi-migrant workers association. Siya exploitwa singama-migrants. So si-part of iCOSATU under i-vulnerable workers task team. So siyabonga kakhulu ukuthi iCOSATU ayisivalelanga ngaphandle. Iyasi accommodate futhi ifuna ukuthi ihlale lathi ilwela amalungelo ama-migrants.
UMabhena uthi okufuze kufundwe nguhulumende weZimbabwe indlela isebenze ezitshengisele ngayo zingahlukuluzwa ngamapholisa loba amasotsha, kanti njalo akuzange kube lo mphathi ntambo loba isikhulumeli sikamongameli esibethusela ngokuthi bengekela kuya emsebenzini bazaxotshwa.
I-African National Congress isebenzisana labasebenzi lamapholisa futhi kalandanga ukuzohlukumeza abasebenzi. Abasebenzi balelungelo lokuthi bakhulume izinto ezibahluphayo nxa kusitsho ukuthi bangene emgwaqweni bangene emgwaqweni lokho okungenzakaliyo eZimbabwe ngoba abasebenzi nxa bekhala ngemali bayadutshulwa eZimbabwe.
Ngeviki ephelileyo abeCOSATU batshengisele emngceleni weZimbabwe eBedbridge besola ukuhlukunyezwa nokubojwa kwezisebenzi eziphatheke ekutshengiseleni okwenzakale eZimbabwe. Amele Studio 7 Johannesburg kule South Africa nginguBenedictine Hlapho.
Africa had great kings and queens, you should know. Search your history, it will show. If you know not from whence you came, you are doomed to live in shame.
Great kings of Africa, rulers all about. They were mighty, brave and strong. Tore everybody's down.
Motha se inzisa kuphela ye yomculi we reggae uMotha Baruka esithi yena Great Kings of Africa. Ukusiphetha sikhangelebe zihamba phambili. Uhulumende yena ovame ukuchothoza umsakazi weStudio 7 uze wasincoma lamhlanje esithi isingumsakazo woqobo. Umanyano we-European Union uzahlaziya udaba lwezitshenziso ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.